enje yaluma
awu emadoda
awu 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 emadoda
uzalana
enje yaluma
abele bathathu
bathathu abakhuzwa
babele ngambele
bathathu abakhuzwa
umfana
enje bomfu ihlale maweni imbabala iyaluma
ibambele
ibambele.